abamakhombi bebevele banikezwa umhlaka 21 Hlolanja ukuthi baphume baphele phakathi kwedolobho leHarare bengasathwaleli khona loba ukwehlisela khona izihambi. Yikho nje namhlanje bebengangeni besehlisela abantu kajana. Esinye sezihambi esisebenzisa lawo makhombi umnumzana Mduduzi Masuku ohlala eSitungwiza uthe noma bebefuna ukuthi inkinga ebiletha ngamakhombi iqedwe bebesithi izalungiswa ngendlela ebingasoze idinge ukuthi uZulu engezele indleko yokungena edolobheni njengoba sebehlawuliswa ukugada amabhasi kahulumende.
Ukukhishwa kwamakhombi lokho mbona ngani bekuyinto umuntu wonke ade eseyifuna, kodwa esingavumelani lakho ukuthi nje amakhombi lapha esesithiya khona kukhatshana sokubangela ukuthi thina sikhiphe ezinye imali njalo ezokuthi sigade thina esingelazo. So mbona ngani lokho uhulumeni lapho uphambanisile njalo kumele alungisise khonapho, ngoba ukubhadala idola nxa ngisuka eSitungwiza ngiphinde ngikhiphe enye i-30 cents hayi akuyenzi, noma ukuthi ngithone sengihamba ngisuka eCoca-Cola ngingena edolobheni ngomunye umango lo esikuthi njani angisingisi uhambe ngenyawo.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo e-Crisis Coalition of Zimbabwe umnumzana Pride Mkhono uthi iningi labantu akhulume labo bathi bazangena ezitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo ngokwenzwe nguhulumende.
Abantu abaningi engikhulume labo lapha eHarare vele bathi kusasa bazangena emgwaqweni betshengisele ukuthi bafunda amakhombi abengena etown kwenzela ukuthi bebeseduze lemisebenzi yabo. Siyabona njalo ukuthi ibandla leli lithethwe ngabantu abasuthayo abanganaki ngempilakahle yabantu abafuna ukuzinaka bona bodwa ngoba bona bahamba ngezimota. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende lo kanaki inhlalakahle yabantu nempilakahle yabo. Ngakho kusasa zangena ezitaladeni sengizele sifile ukuthi hathi lokhu abakwenzeka akulunganga dala zikufunda.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi beyunivesithi ezinaso umnumzana Ashley Fonye uthe okwenzakale namuhla kutshengisa ukuthi uhulumende lekhansili behluleka ukuhluza inhlelo zabo njalo bebemele baphume lendlela zokulungisa imigwaqo.
I-government bekumele ibekwazi ukuthi when it comes to 2018 abantu babe sebekwazi be-owner izimota maybe nga-2-2 or nga-4-4. So the government bekumele iqale ibe le policy yokukanye yoku-expanda imigwaqo. It's a result of poor governance.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe uTrevor Jaka uthi uhulumende ubephume lecebo lokulungisa iHarare kodwa wehluleke ukuhlela kuhle indlela olungaqhutshwa ngayo.
Sekusenzakala ukuthi uZulu sekhitshiswa ezinye izimali yena evele engenamali, kodwa kufuze sivume phela ukuthi inkinga le athi silethwa ngamakhombi edolobheni leHarare ibisifuze ilungisiswe njalo. Uhulumende ubezama kodwa wehluleke ngokulungisa udaba lwakhe lolu ngokuxosha amakhombi edolobheni ehluleke.
Ngemva kokunanzela ukuthi abebutho sebebuyiselwe edolobheni emgwaqweni yonke engena edolobheni leHarare, abanye bathi lokhu kakubaphathi kuhle bekhonona ngokusetshenziswa kwabebutho kulolu hlelo njengoba kungekho emthethweni. Uhlelo lolu lokukhipha amakhombi edolobheni leHarare asilula kuqala. Ngomnyaka odluleyo ikhansi yeHarare iye yakuzama kwehlula. Lonyaka ike yakuzama ngozibandlela incintisana lamapholisa kodwa yehlulekile njalo. Kunjalo nje kulandela ukukhalaza kwabantu abaningi eHarare, umphathi ntambo wemthuthuko wezabelo umnumzana July Moyo wethule umbiko ovumela amakhombi ukungena phakathi kwedolobho ephosa inyoka ephilayo kukhansili yeHarare ethi yiyo ethethe leli nyathelo ingahlelanga kuhle. Uqhubeke ethi uMoyo uhulumende uzahlala phansi namakhansili wonke elizweni labenhlanganiso ezizimele ikakhulu ezimela izakhamizi emizameni yokulungisa lolu daba, esithi inyathelo leli kumele lithathwe kuphela soke kwaba lokukhulumisana lokucebisana kuqakathekiswa inhlalakuhle kaZulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.